engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebeboshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba, zalokho okwabomawo waseChina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale, uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzane uChamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo, sebesithi babophe amapolisa lawo, kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Nokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engingakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa, kumele ethe sesikwe bobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabange ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekhoti kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu, kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhoti ayefika emphethwandaba ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe mayetholakale becala. Engingakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu, ngoba sebekufezile lakho okwenzakayo ukwethusela umphakathi ngokushaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngumuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe. Awuvumelani labo nesi?
Umdlalo baba, bakuphi labo abomthetho abathotsha